umnumzana Chabango uthi lanxa inkulumo lezi zingakasungulwa ngokusemthethweni kuningi asebekuvumelene leziphathamandla zebandla lezanu-PF ngasese.
Kutsho ukuthi thina silebhora, kutsho ukuthi ngilebhora, yikho bekhuluma ngami, yikho bengimaka. So khona kuyala kuzakwenza ukuthi struggle sethu sikhule. Ngizalelwe kupolitics, ngiyakwazi ukuthi politics injani.
Labo-ke abe-CCC abanye abangamalunga ephalamende, esenethi nemakhansilini esibabona emhlanganweni le eholwa ngumnumzana Sizibalo, umnumzana Chibaya.
Sithi lokwakathesi sifuna ukwakha ilizwe. Sikhangele kakhulu ukuthi ilizwe liye phambili, ilizwe livuleke imisebenzi, ngoba sesiphakathi ephalamende. So kumele sikhulume ngokuthi ilizwe lizavula njani imisebenzi, ilizwe lizakhangela njani indaba zemfundo, ilizwe lizakhangela njani izabiwo esingathi ngama-minerals ethu, ilizwe lizakhangela njani ezempilakahle, ilizwe lizakhangela njani uholo lempilakahle kaZulu, lempilakahle yama-services, amapholisa, amasotsha, abe-prison, bonke abe-air force. Ilizwe lizakhangela njani ukuthi imigwaqo yethu lamhlanje isiyingozi, siyi-death trap, sizayenza njani ukuthi siyiguqule. Yiyo i-focus ilizwe likhangelane lenkalakatha yendlala ezayo. Yikho ukuthiyana kwethu lalaba abakhuluma beseceleni, kuyikukhuluma ukuthi bakhuluma ngezinto abazazenza mhlawumbe ngo-2030 kumbe ngo-2032 kumbe ngo-2028. So sokuthiyene thina, we are the leadership. Sikuhulumende sesikhuluma lohulumende ukuthi singakuthinta njani impilo zabantu. Sizathi nxa sesicedile khonokho, ngoba yi-conversation eyendlala kathesi, ngeke sigijime siye ebantwini. Kumele sithi nxa sesiye ebantwini, abantu siyebatshela ukuthi indlala kayisekho. Sesilungisile lohulumende ukuthi abantu bazathola ukudla. Yikho sizahamba siyakhuluma kubona abantu, bona basapolitika, thina ngapha sakhayilizwe.
Kuyini kahle kahle elikhulumisana ngakho lohulumende eselikuvumelene? Siyabona ukuthi abanye basola ukuthi amalunga enu ayabonakala emcimbini kahulumende elalingaphatheki kuyo kuqala ngezizathu ezithile, njalo lawe uyabe ukhona uphethe intonga, bathi ususifananisa lomuyi umnumzana Joshua Nko.
Vele ngizogcwalisa izifiso zikaJoshua Nko. UThandiwe sengike ngahlala laye, uSithandiwe ngakhuluma laye savumelana. Ubaba ubhuti uBangilizwe sengikhulume laye, ngizacetisana nenkulumo yaye ukuthi bangivumele ngicedise inkulumo engazange yacediswa nguJoshua Nkomo. Lokho ngizakwenza, hathi ukuthi ngizakwenza ngenhloni kumbe ngizakwenza ngisesaba, ngizaba lesibindi, njalo ngilesibindi uJoshua Nkomo abe laso. Ngiyi-footprint kaJoshua Nkomo. Inkulumo-ke esikhona ngikho lokho engikuthiloyo ukuthi sifuna ukuthi sihlale phansi sikhulumisane lohulumende ukuthi hulumende, nxa izinto lezi lifuna ubungcithi bethu, kungangcono sihlale phansi sibe nedale lento sizahlala khona phansi, kumbe sifome i-inclusive government, sifome i-government of national unit, ukwenzela ukuthi nxa sisolwa kuthiwe hhayi lathi besiphakathi, nxa sisona kuthiwe lathi besiphakathi, ngoba siyakwazi ukuthi imbali ye-inclusive government elizweni leZimbabwe iyayenza imbucuko. Ngesiphangiphala uJoshua Nkomo wakwenza ngo-1987 kwaba le nguquko. UMorgan Tsvangirai wakwenza ngo-2008 kwaba le nguquko. Lathi sizakwenza, silethemba lokuthi kuzaba le nguquko. Kodwa abantu bangaze bakhohlwa ukuthi izembe lizakhala. Laba abalokhu behamba bezitshengisa ukuthi ebusuku emini bayi-CCC, ebusuku bangenye inyamazana, asiyakwazi. Izembe alimanga, liyalolwa lapho elilolwa khona lizakhala. So lokho sizakulungisa, but ayisikho okuqakathekileyo. Okuqakathekileyo kithi okwamanje yikulungisa ilizwe, njalo lokuthi yiphi indlela iframework esingayenza ukuthi sibambane lohulumende ukuthi lizwe leli silikhiphe kulesi simo esiso sona.
Sezingathi lezi nkulumo ezikahulumende womanyano njalo umndeni wakonkomo ungena njani la?
Lezi zinkulumo ezisanda kuqala kodwa zinkulumo ezizathetha ngokuphangisa ngoba ilizwe kalimanga kuhle. Njalo abakonkomo ngikhuluma ngani ngoba yiyo inzalo eka Joshua Nkomo. Ngangisenza imfanekiso kumbe ngangisenza izinto engizazenza kumele babekwazi ukuthi ngigcwalisa izifiso zikababa uJoshua Nkomo. Kodwa kungasenani mina ngokwami ngivela kuRoyal Family. So akulanto emangalisayo ngokuphatha induku ngani ngoba ngeyangakithi isingafanana nje lokuthi uJoshua Nkomo wayevele elithwele leyo nduku iyiyo eyayimnika amandla iyiyo eyayimnika imkhuthaza ukuthi enze lokhu akwenzayo waze wakhothama lathi sizathathela ke khona phana sisiya phambili. Ama-lesson events sizakontinua sihamba kiwo ngani ngoba i-independence asoyephathi. Singabe sehlukene ngemihlobo, singabe sikhuluma indimi ezihlukeneyo, singabe sehlukene ngendlela yokuhlala geographically ukuthi kulomuntu ovela eMathebeleleni, kulomuntu ovela eMasvingo, kodwa okukusanayo sonke, we are sons and daughters of the soil. SingamaZimbabweans. Kusho ukuthi i-independence yalwelwa ngamaZimbabweans for Zimbabweans. So independence asoyebahla independence ngethu sonke. So sizahamba sitshengisa uZulu ukuthi ilizwe vele ukuthi lize liphumelele kumele kube nepeace. Ilizwe ukuthi kumele liphumelele kumele kube nenkulumo ezihlanganayo ezihlanganisayo ukuthi singamaZimbabweans. Ama Americans they differ but they remain Americans. Ama British they differ but they remain British. Ama South Africans they differ but they remain South Africans. Why should we differ namhlanje sinahlukana ngemhlobo kuma sokuthiwa ngikhona hayi I'm no longer I'm not good enough ukuthi ngibe yiZimbabweans. So I think uJoshua Nkomo ayikulwela.
Ikusasa yeCCC iminjani? Maningi amalunga enu iyeza iCongress njalo kungaba lohulumende womanyano lizakwabelana njani izikhundla?
Lawo ngama-negotiations esizakwenza zenkulumo esizazenza ngeke ngaphawula into engakakhulunywa lokuthi singayiphi indlela sizaba bangaki and lokuthi i-framework yakhona izaba njani. So kunzima ukuthi ngiphawule lokho okwakathesi kodwa engikuthoyo ngamafitshane yokuthi sizakwenza. I-CCC izacina ngani ngoba abantu kathesi kabadli i-politics. Abantu kabadli ukuthi kuthiwe izanu yimbi, izanu yabulala abantu, abadli kulokwenza. Ayisikho ukuthi yikho kuzabanika ukudla ematafuleni abo. Abantu bathethe for the next 5 years, for the next 10 years, bakhangelele ukuthi impilo zabo zitshintshe. And silesi fiso, njalo silesimo, njalo silekhredi, silesibindi esokuthi impilo zabo zizatshintsha. Ngani ngobani sizayibamba if they will come to the negotiating table screaming, kicking, befuna ukuthi silungise isizwe. Ngani ngoba sebehlulekile ukulungisa leli lizwe and bengakhona bodwa abathoke bakwandisa. Lapha nje bekunelela khona ngokuhlakanipha lapho dilela khona sibe sokunamagets ukuthi bethu kuyoyo ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke liye phambili lijoyine njalo ezinye zefamily yama-nations kusadat ku-region and global.
Kodwa umnumzana Albert Mhlanga welinye icele le-CCC uthi inkulumo lezi azidingeki njalo kulethambo okufanele beqale belikhukhuzela umnumzana Chabango.
Sinzile ubaba uChabango ekhuluma ukuthi yena usekhulumisana lobaba uNcube. Yebo yekhulumisana lobaba uNcube enguye as an individual. Uyakwazi ukuthi sahlala phansi, senza i-structure, senza i-constitution. Lapho thina esamkhetha ukuthi ebe ngu-SG, samnika i-signature ku-SG, kwayenziwa ama-recalls. yithi ithimu eyenza ama recalls, yithi iCC ebalwayo ukuthi yokhiphe ama members of parliament. Pho ubaba uHishmel Uncube sahamba ehofisini yakhe la esemangele ukuthi kati ama recalls ahambe njani, samchasisela wabuza nje ukuthi khawulingasangazisi. Satho kambanzi sibili ukuthi hayi besingasoke sikwazise ngoba wena nguwe osebenza lobaba uChamisa, belingasoke livumelane lakho lokho. Yebo-ke watsho ukuthi hhayi kuqondile likwenzileyo kodwa ngalingazisile. Sacina nake lapho lokancubi. Ubaba uChabango njengoba nasisho ukuthi nango wachayibatha wayadingana labomafumo labobaba uHishmel Uncube, uyayazi ithimu yakhe, ulapha uzihambele eyedwa. Ndeka ngiboni khonokho ukuthi uyaqhubeka ekwenza ukuthi kathesi kulombuzo ukuthi u-SG bakhe bavela ngathi. Angazi ukuthi kumbe kuzavela emakhodi kumbe kuzavela nga. U-SG bakhe bavela kithi, uyasazi, uyakwazi uspokesman wethu ube nguphugeni. Namhlaselo umlilo, umlilo thina kasimazi ende kasimdingi okwalesi sikhathi. Thina lokho esibambe khona phana ukuthi sacina lo baba uNelson Chamisa singazwanani ngento yeresamana, and sathi ukuthi sizimisele ukukhulisana layo umlodi. Pho wayesechinile uChamisa ubengasebenzi yedwa, bakhona abanye asebenza labo banjeyabo babutimba omagunje bonke labana lokhu bama banjeyana. Yibo abantu esingathi ngokuqala thina ukuthi sikhulumisane labo, sikhulumisane umlodi si asikabi lo president. U-president wa-resigna. Asingeke lokho esiphinde into yinye. Liyakhumbula ubaba uTswangira esifa, kwavuka sokulo president, sayeqa ama-protocols kwaze ukhuphe wayawina ikhodi ngoba siyeqile ama-protocols. UMonzera wathatha over. Asingeke sibadala sinje sidlale ngempilo zabantu, sivuke futhi namhla sesilomunye u-president singazange sihlale ayenze ukuphunga ukukhethwa ngomlomo ngumuntu wakithi sibili, umuntu wesiNdebeleni. Kodwa okunye kwesi sikhathi kuyadinga ukuthi sihloniphe abantu belizwe, sihloniphe abantu esibakhokhelayo njalo abalethemba kithi. Ubaba upresident uHishmel Uncube, thina kithi lokho engamgcina kuleyo ofisi ngikhuluma laye ngaleyo sika, kangikwazi ukuthi sengupresident, ngikubala nje kumaphephandaba, kasilaye ku-constitution yethu ukuthi ngingupresident. So kangeke ngikhulume okuningi ngaye. Yeye liyakhumbula ukuthi abalandela ezamaphephandaba kule mali le ekuthiwa yi-political finance imisiwe, lathi sabhala incwadi sathi leyo mali iqondane lathi. Sizwa futhi leli zwi likababa uHishmel kuthiwa likhona, yekaba kutimba likhona. So kutho ukuthi ngama-CC wonke atho ukuthi yiwo abanikazi we-CC. Yebo, ye bayasho ukuthi amakhodi a-captured. Khathesi sizabona ukuthi aba-captured njani. Ngoba uChabango thina asikamxoshi kodwa samsuspend. Angazi ukuthi ukususpendwa kwakhe sokwenza ukuthi ayifome iparty ka-2019 kumbe bayithini. Istructure sayo kasiyazi thina. Njalo uChabango kuzamela azosivalelisa, kuzamela azosivalelisa. Akumelanga azenzise azithangane uyasikhohlwa ukuthi kasebenzanga lathi, akhohlwe lalapho esahlangana khona. Kumbe ufuna sithi simkhumbuze? Yebo, ngabanye besithi kabamazi ukuba ngu-SG, kabamazi phela ukuthi wabe kwampani. Yithi esambekayo la uyakwazi, lanxa kuyukuthi lawa makhodi a-captured. Hhayi, thina sizibisele ukukubona ukuthi a-captured to a level ukuthi bangakhohlwa nje ukuthi abantu ababekuChabango ngobani. Wonke umuntu akhohlwe, bavumelane ukuthi hhayi uChabango abakwazi ukuthi wabe kwampani khona kukliye. Thina igrupu yethu leyi asisoze sikhulumisane lezano, asisoze sikhulumisane lezano, asozano, asophathi yezano. Yikho nje ubona abanye bethu besibalekela bayakwazi ukuthi kwakhona isibangani. Izano thina asila unity lawo, siyaqhubeka ngakuthi simelele i-election ngo-2028 kakube njalo, ngoba siyakwazi lokho okanye abakwenzayo kuphunga ukuthi sebe lezikhundla ezinje bezinika. Uzulu wonke kavumelani lakho, kasoze sikhulumisane lezano thina, njalo kasizibiselanga. Thina sime lakhona ukuthi si-opposition, kufanele kuye ekhethweni. Into nje esayiba ngayo lo baba uChamisa, kufanele kube lama-structure, kube le-constitution, and kuyabakiye izano siyayidefeata left and right in any election. Nxa singaba lama-structures le-constitution siyayidefeata, ayikho lapho esekelwa khona yinjenje, ithatha i-advantage khonokho ukuthi bekungalama-structure le-constitution. Pho i-constitution sesilayo liyana ngeyethu. Ngikhuluma kunje sitholile amasamoni labo iChabango, siwatholisa ngabo yimba asikaye kodwa kodwa isethikethi ye othwa ye case management sesifolile saqeda sotho kuzame ukuthi simphisanda uThabango ubothiswe lathi gakula ncube phakathi gakula bothi into abanye labakhuluma ngabo othimba abasayitet thina ecourt i-team yakhe yale i-team executive angazi ukuthi yena ojaha lo ucabanga njani. Ngayephonga ukuthi yedwa nje lo ncube wavumela ukuthi omnye ngu-SD omnye ngu-president babona ngani kuzaphutha kuhle kuzulu.
UMnumzana Thabango uthi njengoba wamangalelwa emthethwandaba ngalolu daba kufanele umelelwe impumelela.
Bona bahambisile udaba lolo enkantolo bezama ukuthi inkantolo icubungule. So akasilinde nini bavelezele inkantolo iphume lempumela yakhona. Lokhu kuhle ngani ngoba kwesinye isikhathi bungeke wagida phela uzicakezela uzagida ucakeze liphume indlozi kumbe ngelokuloya kumbe ugide uzicakazela lingaze laphuma at all. So asilinde nini-ke inkantolo sizwe ukuthi izaphuma lempumela ethini.
Sibuze unobhala jikelele webandla lezanu PF uMnumzana Obert Mpofu ngalezi inkulumo ezokubumba uhulumende womanyana.
Ibandla lethu vele livule izandla ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma lathi ulani ilungelo lokuthi akhulume lathi kasazaleli muntu and upresident hlale kukhuluma khona ukuthi la i-position yethu is really open to any kind of approach or dialogue with whoever is concerned about ama-issues ezimbabwe.
Kodwa bengabuya bathi bafuna ukuxoxisana lani kubunje uhulumende womanyana lingakuvuma lokhu yini?
Akunanto esiyalayo thina nti kuyakhulunyiswana but i-product sikhona sikhuluma layo sihlangana labo bakhuluma konke abakufunayo lathi sitsho ngendlela ethi esibona ngakho nxa kulomunye layo obona ngathi ufuna ukuthi akhulume lathi asozimalise ngayo kuseza kuza kubuya nxa kusendleleni kodwa ngikhuluma kanje angingatholi lutho.
Kule mbono ehlukeneyo ngenyathelo elathathwa nguMnumzana Chamisa elokuchiya ibandla le-CCC esithi sokulokungathembani phakathi kwalo njalo abanye bathi ingxabangxoza esikumacele aleli bandla izabangela ukuthi lezanu PF liqhubeke linqoba ekhethweni eningi. Kodwa lokhu kuphikiswa ngusenator Solani Njemnyama Moyo osanda ukuxoxa umhlangano wefilavosi lapho kwakhuluma khona uMnumzana Gift Siziva loMnumzana Amos Chibaya. Uthi iningi lilindele uMnumzana Chamisa.
Ibandla leli libandla elila bukhokheli njalo elilabalandeli ababe yibo beyabalandeli be-CC njalo beloke besengabalandeli be-CC eyiyo i-CC ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa ngokubana ubukhokheli bonke obuseleyo obuyibo manje obusebenzayo buguquzela abantu ukuthi hayi asikaqedi kulo msebenzi esawunikwa ngabantu njalo yibo abantu abavotwayo njalo bahleli bekwazi ukuthi upresident wakhuluma wathi mina i-CC isibolile sokungene ulonyovu phakathi endlini ngizake ngiphume ngimele lapha ukuze ngibone ukuthi kanti ngobani ababangisa uhulumende wabantu wakhethwa ngabantu baseZimbabwe. Yiko kwasekubonakala ukuthi bakhona abayibo abasetshenziswe yiZanu PF ababuye bedisturba ukubana bedilize leli bandla uThibaya lo Siziva kade bezotshela abantu ukuthi khona lingamangali sokunabanye abantu asebezibiza bona bethe ukhokheli be-CC esesinganabo thina asebengabantu abathi kababona abalandeli ubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Labo bantu alimelanga libalandele ngoba ngabantu asebesetshenziswa yiZanu. U-President Nelson Chamisa ngu-president welizwe lonke ungupresident wabantu bonke beZimbabwe xa unanzelela ivoti ebe khona. So ngumuntu omelele ukuthi nje esitshele ukuthi hayi sengibuyile. Okumangazayo ngizwa abantu bekhuluma ngeBlue Movement angazi bakuthatha kuphi. Thina sikwazi ukuthi ubaba upresident wasitshela ukuthi hayi zake ngiphume mina kusisi ngime laphana ngizabuya ngilitshele. Lokho esihleli silindile, silinde uzotshelwa ukubana ukutsha lokuzayo kuzobuya nini. Yikho abantu kade behlangene, ubukhokheli buze khuluma futhi nabantu ukuthi hayi upresident nesinjamisa sasengeyo president wethu. Njalo abantu balindile ukuthi noma nini uzofika uzositshela iway forward.
Akade libaxoxa ukuthi beze kulo umhlangano bebesukumela phezulu yini bazwisisa ukuthi kwenzakalani. Bakhanya bekukhwabitha kumbe hayi kulabanye abathi bona balandela umnumzana Chaba.
Abantu kade bebuya ngobuningi, abanye kade bewalk ama-distance bebuya ngamabhayisikili bejabulile bathi bazokuzwa iway forward. Bakhuluma ngamhlophe ukuthi khona siyakwazi khona lapha kulabantu abalahlekileyo abacabanga ukuthi Chabang nguyolu alright. Bathi bona noma kanjani njengogodlwayo bona bahamba lo Chamisa baze bakhuluma bathi sakubona ngo-2005 kwaba lespilti futhi abantu balahleka okwamanje soze belahleke bona bayayazi ilida yabo. Kade kunenkomo ezintathu kade zibulewe bona ngokwabazenzele akula ukuthi kumbe kule-national eke yayenza lutho. Lama-transport bebe lama-transport abo bejabulile begcwele okumangazayo ngoba leli bandla leli abantu kade bekhona esesinabo sithemba ukuthi khona labo bantu sihamba nabo. Kade sihambi nabo sebebonakile. So ngilethemba njalo ngokubona kwami la ngokujabula kwabantu bezokuzwa imeseji yokuthi hlalani lilindile njengobana watsho ubaba ukuthi kona hlalani lilindile asikaqeda umsebenzi esawuthiwa ngabantu. So ubukhokheli obukhona bukhokheli obuzomangaza njalo silethemba lokuthi kona abantu bonke baseZimbabwe bazalandela lobu khokheli ngoba kuyaba kuyikhokheli kweqiniso kungasela phakathi kwabo abahleli besefensini. Umuntu ehleli ethi mina ngikwelinye ibandla ephinde futhi ebe ngokwelinye ibandla kuyaba sokuyibandla elilodwa libhekane neZANU-PF. So ubukhokheli bonke kuyaba ubukhokheli obuthembekileyo ngoba sesibabonile bonke abangathembekanga. Lokho ukuthi kuzaba nelinye ibandla le-CC asibone ukuthi kuzaba lebandla kuyofana nalakhona okokwenzakaleyo ukuthi kwakule MDC kathesi ungathi MDC angiyokubone lo yedwa omonzora sesibabona ngokuhambahamba bebodwa kuphela lo nebandla. Nxa sikhuluma ngama-opposition akhona inye kuphela yona ikhokhela ngo-avocate esenchamisa eyiyo enamandla eyiyo elabo MP eParliament elama-councillor elama-mayor jikelele ilizwe lonke yiyo ibandla esithemba ukuthi liza singenisa ekhena.
Iningi ebelithembele kubandla le-CCC lithi lilindele ukubona ukuthi kuyowela ngaphi injongo loxakuxaku ngalolu daba.